Oh well, esikhangelele kathi si akulela akula umuntu olali themba lokuba nakamba kwaleminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzela ukuthi ukuze umnotho welu uzuthuthuke intengo yempahla la iyehle oqathe ukuthi thina sibe lama factory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture kunzima ukuthi ezomnetho welu uzuthuthuke ngoba sikhanya kathi ezama industries amaningi kakhulu lapha kobulawayo. Awasebenza value kutana la asebenza la wasebenza ngescale esiphansi ukuthi ukuthi production yakho na asiyo leyana esabekayo manje nqa vele kunjalo sikhangela ukuthi thina sibe sidla impahla ezivela outside the country ezivela kubo South Africa ezivela kubo Botswana umnotho welizwe uzosithuduke kusitsho ukuthi sabe sidonsa nzima for the next 5 years ngezinye indlela sithini lapha sithi uhulumende ulomlando ukuthi nqa ukuze kule 5 years into zisihlungele ukuthi akube iqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa ama factories asebenza sibe le production enkulu lathi sibe lempahla esizidengisela amanye amazwe lokuthiwa ngama-exports singenza njalo siyathola lali imali yemzini emelika bese kusenza ukuthi umnotho wethu welizwe ungathi uyabhalansa khathesi kulobu nzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle siyaqhubeka abantu bedubeka abantu sidonsa nzima so ke yikho sithi hayi uhulumende la ekaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho kwenzela ukuthi ezimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka ngoba baphezulu hayi bayancediseka ngoba vele balemali zabo balama-properties abo balamakhampani abo kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha ezimbabwe liyadubeka
khona ezitolo lapha kumi njani ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho kulo mehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo
siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangele ezomnotho welizwe ikakhulu sikhangela sibili lokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla siyananzelela ukuthi intengo yempahla imile khonaphana ayikaqansi kakhulu ngamadola but uhlupho esilalo ukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha e-west nxa sesithenga nge-US dollar ngoba indawo eziningi vele ziyakutshela ziyaprayiza nge-US dollar zithi hayi ungathi nge-US dollar kumbe uthenge futhi ngeswayi kodwa abantu abane-US dollar balayo so bazangena ngeswayi khonaphana nxa usiya kuswayipha into engisiqansa abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachada nalana e-black market amanye nalana ngathi aphezulu so uzathi li-rate liyani iyabulala abantu bekuthi nxa sesikhayela intengo yempahla hatshi abantu badonsa nzima phandle la ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS so nxa sebesiya ngayo sokufanele bazame ukuyaswayipha ngayo manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo bangabulala abantu khonaphana so ke kulobu nzima kulabo kufanele kulungiswe khona ngoba nxa intengo ingabi ngakhweli ngama-US dollar efakwe ngalaphana ezitolo but iyaqasa njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile ungangiyabanxa udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona iyisimo bani nge-RTGS abakutshengisa uzangena uzeyobona emthineni kulapha emthineni obulawa khona khonaphana ngxayinto abezidobhenani zingatshaya imali ezigcine zitshaya imali ephezulu usebisele ezinye emthineni kulapho utofa khona mala kutshaya khona izimali so ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hayi kuleyo kube le-election abantu abakancedise kwezentengo ezimpahla umnotho welizwe kulokuqhubeka kusebanzima ebantwini ikakhulu umuntu wazana.